Sasa kungqubhiki sana eka inkosazana Harris lo baba uTrump kuyabe kumelelwe ngumuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi amaqembu lawo abarepresentayo amelele ukubona ukuthi unkosazana Harris is she ready to lead a country like America and is she ready to take on ubaba uTrump ngoba siyakwazi ukuthi he is a strong character umama uClinton laphana had a problem with him so kusasa umuntu wonke ukhangelele ukuthi number one, unkosazana Harris, is she going to stand up kuzinto ezilethwa ngubaba uTrump ngoba siyakwazi ukuthi yena ngakwanisa ukuthula ma kukhulunywa ngomunye umuntu.
Ingxoxo mpikiswano le iza ukuba lomthelela ongakanani nxa sikhangela ke ekukhetheni umuntu abantu abazamvotela kukhetho lukaLwesi.
Ama-independent yiwo asemelele ukukhetha umuntu abamfunayo kundaba zekhetho lezi. Siyakwazi ukuthi umama uHarris is leading ama-Democrats 45%, ubaba uTrump ule 44%. So, iri 4% ekuma-independents esihlala sikhuluma ngayo, bona laba bantu bazakhetha bani? According to the debate kusasa.
Okunengise kutshintshile kusukisela ngesikhathi okusenziwa ingxoxompikiswano yakuqala kuyini esingabona okusenzakala ngenxa yenguquko yonke le ebekhona.
IMelika ibisifuna abantu abangantha abasha for i-office ka-president. So kathesi umama uHarris ngantwa watshintsha okunengi. But ubaba uTrump wayesengathwa sekhokhela ngoba ukudutshulwa kwakhe kwaletha into esithi yona yi-sympathy vote. So abantu basebemzwela